Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamulila emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Yasithi thina ngo-1980-81-82 kuqala indaba ze-Gugground, abantu abaningi singathi ngabantu aba-ebodied bayabaleka baya kuboBotswana baye South Africa, abazange bephendukelabo.
I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesebisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhoba koBulawayo ngoMgqibelo.
Sizabhala iripoti thina njengekomishini esizayethula kuma-legislators, ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu, bahlukunyezwe kocansi kakhulu.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwele Germany.
Izinga bese ngikilo kathesi, i-visa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu eveza ukuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela koBulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela ye-National Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo, ugatsha lwe-Zimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilitshumi lantathu, i-13 million, ngomnyaka ka-2012 lafika ku-15.1 million lonyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abayi-2.4 million, lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu-2 million. Idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu-665,940,000 kuphela, lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu-760,345 kuphela. IMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu-827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akoBulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census iphela kayifanani lokuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokusidanise njengoBulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nanxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi, nanxa nje ukhangele amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo, okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngagcina ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile. Xa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo, so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengazi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyongcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesizwe lesiNdebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi seMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela eMashonaland sebegcwele koBulawayo. Abantu abavela eMashonaland lakwezinye indawo koManicaland kibomasingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba kuhamba xa uhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isiShona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho, kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwana. So esuka sikunanzele ukuthi lanxa uhambe esitaladini lapho okugcwaliswa khona kibo 4,000 kibo bani bani, kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lwane likuveza ukuthi sukube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaThebelelendi bezohlala lapha koBulawayo, kodwa-ke lokhu isensa sidaye kuveza. So siyazibuza ukuthi kushile kathi
kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagijima bayemazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa ebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe, mananzela ibhinefiti e-Johannesburg ulimi oluzwakuqala yimuntu yabe khuluma isiShona, kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikutshoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo, ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nxa kuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lato okuvangela khona okuveza khona sokala ukuthi masekubaimitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo athine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi inani labantu besigaba seMandebeleni lehla kudala ngesikhathi seGugurahundi, njalo abantu belokhu bengakabuyeli. Kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo, okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la.
Ya kuyethusa kanti ngani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela, ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga, kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho, I think okokuqala yasithi thina ngo-1981-82 kuqala indaba ze-Gugurahundi abantu abaningi singathi ngabantu abe-able-bodied babaleka baya kuboBotswana baya eSouth Africa abazabe bephendukela abo bantu. Kwathi kuqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi, kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli. Ngakhayela emulini eziningi kunapha eMathebelelendi abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda lapho ngingathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini, wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi, iningi labantu baseGoli ikubangela ukuthi abantu bebalutshwane konoko. Esingathi thina i-depopulation, abantu basuka behambe bekogoli, umuntu ehle efike ehlale khona ngalele moli yakhe engazaphenduka ekhaya.
Siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle, amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo. Ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho?
Ye, batho njalo abanye. Kodwa into wangikhona ungakukhayelisisa kuhle, kunzima ukuthi thina sikuprove ukuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala. Ibikhona i-census khathesi, bawone bengena zonke izindlu bebala. Kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe, babale emagwegwe babala ngale, bazalahla njani inani labantu? Kusho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona. Bese sibona ukuthi sidinga isizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani. Kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu eMandebeleni sesahlala singathembi. Umuntu ungahlala vele ungamthembi, kunzima ukuze umthembi, kunzima ukuze abantu bethembe igovernment. So yikho ke bazasihlala vele belensulo. So kukiyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona.
Umnumzana Methusele Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall eMakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okunenge asikuzweni kuntathele izindaba ye-Studio 7 uGainer Gumede Saidi exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda, isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifalande ukuthi umuntu uyabe ebhalise ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo, kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi. Ngamanje ukhangela amabhasi ezinsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo, okungaba ngukuthi mhlawumbe nalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kanti kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile. Nxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyela kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babe ngabo.
Siyazi ukuthi eMathebeleland yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority, abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ncazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa uBulawayo ibala lesibizo lesiDebeleni la eMathebeleland ibizwa ukuthi eMathebeleland, kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonaland sebegcwele koBulawayo. Abantu abavela emashonaland lakwezinye indawo komanikaland kibomashingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba khonapha uhambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sekunanzelele ukuthi laxa uhambe esitaladeni lapho kuthengiswa khona kibo-Fourth Avenue kibo bani bani, kuyavela ukuthi abantu abajele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lwane likuvezi ukuthi sukube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaKhereleni bezohlala lapha koBulawayo. Kodwa kholokhu i-census dayi kuvezi. So siyazibuza ukuthi kushile kwathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebeleland liyelamisa kakhulu.
kungaba isizathu sonesi ukuthi abanengi abantu bakithi bayagidima emazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bajwalake bo-South Africa ebobuthwana lakwamanye amazwe aseduzane lati langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe banandlela ibhinesiko e-Johannesburg ulimo oluzawuqala ngumuntu wabe khuluma isishona kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engeyabo akhona abanye abafihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. Kodwa sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangele ukuthi ubulawayo usegcwele kodwa nakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sobala ukuthi ma sokubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezimbutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele umnumzana Dalubuhle Sibanda, siphathamandla se-commission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eneminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye konke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto ngihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengaze bayovota akulanto ezokwenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu le ukuthi silahle lenithawulo sithi angeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobha. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, ivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalela-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalila ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi sikhiphe iZANU. Sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana, kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwe emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokhu okuvele kubuhlungu kangakukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi iZANU ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi. Ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi i-rob. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhuluma ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kaBaba lapha kasazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singasihluphi ngokuyavota ukuvota kubalekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala la kudala uyakwazi uBritain ongiyena owahlanganisa leMashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi sasivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yiba basihlanganisayo ukuze besikhiphe kufanele bebone ukuthi iMRP silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyahlupha for 40 years iZimbabwe isihlupha izwe lethu lidevelopha izwe lethu abantu abantwabethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe sala ukuthi isinikilize lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibe basifakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abe eMRP bazathi ah kuthi ukuthi la abantu ba right eZimbabwe kukanti asikho right ngakho bakithi asiphumeni ngobunengi bethu bantu bemthwakazi siye register kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga balaleli ngiyabonga lawo emsakazi ngidliwa isikhathi kodwa inkulumo yami inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi ngiyalivusa eMunhlanhla uNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke emalungu esigabeni selupane lapho ukuthi lihambele iregist ukuvota bantu inxa uNkulunkulu angasizwela kumnyaka ozayo ngithi ngiyalibingelela lonke imbingelela umama uNhlanhla lapho umalumama uPaul Ngwenya uNkomo lapho RJ lo nkosikazi wakhe uPriska laba komamazala kona mdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumajwebana laba komoses Chuma ngithi hambane iregist ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town uNhlanhla Mahlangu ngithi ngiyabonga
salubonani basakazi baStudio 7 nani balaleli beStudio 7 ngifela iqinisa lokukhulumayo kwaseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngisela le ndaba kaNkomo leyo ukuthi uNkomo uthowa dingisa ilizwe uNkomo ilizwe kalithengisanga uNkomo uze ayenze ajoyine izano eze kube neunithi nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlayana abantu babebulawa abantu so wabona uNkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele kwakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi United Nations njabo America nabo Britain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebeleleni akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwakwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebeleleni hayi ukuthi uNkomo wayele ntuzana olapho wayesekadlethuza ngumgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwase kuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba i-Africans Union yayibhekile ile ntuzana i-United Nations abo-America nabo-Britain futhi yona i-Britain yiyo vele i-Britain ngokuwekeya le ntuzana yayihamba nomgabe ngalesi sikhathi vele yayisendleleni zikamgabe ukuthi uNkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababeku-emile ukuthi ma ngabe leli lizwe linqanyulwa ngalesi sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho uNkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona ilentuzana i-America vele kwasokukhona i-Britain ne-America kwasokukhona vele ababeseku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi iZipra yayilwa kanjani iZipra phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ukufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuthiwe kunqanyule ilizwe into eyayizayenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha akazange aze athengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7, Studio 7 livuka njani? Hayi mina ngivukile mhla ka 25/07/22. Ngikhuluma ngumaphosa phansi lekondolwane esigabele sencane kumakhulela. La ugcina khona abantu emabhongani le. La ugcina khona abantu. Mawuqeda lapho uhamba ngesiganga eyewange National Park awuphenduki. Ngibonge kakhulu bakithi ngikhuliswa ngikhuluma yabantu basebhinga ababebhinga liphakamisele isandla ngokuthanda kweZimbabwe. Abanye abantu izigaba mbona ngani iZimbabwe bayithanda phela bayithanda njengani abantu bebhinga. Lami sengicaba ukuthutha khona le mabhongani bezohlala kini ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawazilaliwa winileyo. Hhayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibongela abantu bebhinga la kwena ladlulayo ngangiyayizwa mpela noma likhuluma abantu bebhinga ukuthi libambele yafuna iZimbabwe ephambili. Labo bezanu labo okuthiwa ama-structures ambona ukuthi kuyabasiza lo kwakusebenzi umuntu uyazikhethela into oyifunayo okuthiwa hey i-triple C ama-structures yile ama-structures umuntu uyazikhethela into engaphathina kwakho into oyenzayo noma ungazibela ama-structures anti bona bayenzela ama-structures ukuthi berobhe kahle abantu. Ngiyalibongela abantu bebhinga, hayi ungathi bonke bakhithi sonke eZimbabwe singafana labantu bebhinga ilizwe lethu kube seli-right ngakuthi laba right kudala siyale lokulohlala sethuse abantu bebhinga bayethusela kodwa bayenza into e-right sonke isikhathi. Maye abantu abayengabathusela zwa sokukhulunywa emsakazweni ukuthi abayesaba ukuthi beyenze lokhu ngabona usayesaba kusho ukuthi awukabi lokuze lesibindi sokuthi into oyikhuluma uyayimela ukukhuluma nje. Uma ungumuntu ungayisabi yenza njengabantu bebhinga ngiyaliphakamisesala abantu bebhinga ngisacabanga lami ukuthi ngifuna izincwadi ezohlala khonapha ebhinga ngeke ngiphile lani kahle noma sihlupheka sisonke. Ngiyabonga.
Ngiyelele ku-Studio 7, Studio 7. Kulo mbuzo enginawo lapho suka uncake kunamagama la kukhulunywa abasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-Studio 7 abalakwenza nazo, which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi abasincedisi ngayo. Kanti sithumelele ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-Studio 7 ukuthi ngoba ngiyayilalela eminye imisakazi wabantu uma bekhala kuyo kuyaba kuhlupha yayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyake yakuzwa ngomunye umlaleli kanje kanje isolveke ngaleyi ndlela. Kodwa ku-Studio 7 nje kuthule ukuthi ezwi siyathumela lokhu nalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe basiwaye besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwe siwathumela kiwo. Cela nje impendulo khonapho. Ngiyabonga.
Hayi siyabonga balaleli bethu. Nxa sisithi amazwi la awalani le-Studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-Studio 7. Qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo. Kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi. Kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani. Bantwana bakamambo lomzila wegazi ngiyalesaba. Uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense. Le dwala ngalichamela litshe ngolunya. Injobe enhle ithungele ebandla. Ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa. Kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqwana kuyiselwana phansi. Kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli. Kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela
mdaka. Obet Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wokuzilibazisa kwele German. Kesizwe amazwi kaDube.
Salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi weVoa iNdebele. Ngiyalibingelela lonke emagumbini wonke amane omhlaba. Okhulumayo ngu-Obet kaDube imbongi. Kuliqiniso sibili ukuthi ngamenywa kwele Jalimani. Izinga bese ngikilo kathesi ivisa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale. Kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala. Mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona. Kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti. Yiyo esangixakileyo sibili. Bengifisa ukuthi alibangaba lenhlanhla ngithole abangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona la ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lwemzini. Ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba ukuthi lami ngaziwe phetsheya. Kumele ukuthi mhla ka 2 August ngibe ngifika kwele Jalimani. Yililanga abangimelele ngalo ngisiyasuka ngelanga la mhla ka 8 August. Ngiyabonga.
U-Obet Dube imbongi elodumo. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukeni ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilona elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.